isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesihlukani nalo kangaka. Siyathengisa nesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo.
Bathabe okumangalisayo abakubandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by-elections.
Ukhetho lwamatova lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane siphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF.
Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla leZANU-PF linqobe esigabeni se-Insiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGurube. Ibandla le-CCC lona linqobe eMutare, esabelweni seManicaland. Kuward 4 esigabeni se-Insiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. Ematopo kuward 2 uMnumzana Frederick Siwela okubandla leZANU-PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindiswa Ngwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamathuma isikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nyirongo obemele ibandla leZaphu uthole amavoti angamachumi amabili lanhlanu 25. Bachelese kakhulu abakubandla leZANU-PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazangoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe nguMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF.
Into etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona kukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesihlukani nalo kangaka. Kuyathengisa nesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo, ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokhu yisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi iZANU-PF ikhona ku-ground ibambile.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona ematobo kanye le-Insiza yikho iZANU-PF inqobile, batsho njalo phela kawule.
Hayi, ngabantu labo abathi gips ngabona benqobi lapho banqobe khona bethi hayi inqoba bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake ebesinebhethi amadezi lana bethi banqoba ngale ebulilima kanti namhlanje ukuba yenza bethi bona abanqotshwanga yikuthi bona bavume ukuthi ukhetho ngabe nqotshiwe bavume ukuthi banqotshiwe bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye gips ukuqatshwa ngomunye umumeni onjengalo njalo bamele bekhule kupolitics gips ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto ngabe ngena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana lapho khonoko abayahlangana kindifomophi ukuthi nxa bethe bangakaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni abavume nje bengayihlabela indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kizo zonke indawo nje e-Afrika ukuthi wonke umuntu nxa edliwe ke asidliwanga siregiwe.
UMnumzana Belief Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana uSithalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivoteke kukhetho oludlileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZANU-PF yaqala ukuthi kuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kula bantu abaphuma under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela inguquko despite ukuthi iZANU yasebenzisa kulandela number one kwaba-ke ne-violence ikakhulu ensiza yasematopo, number two ukusetshenziswa-ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli iZANU-PF, number three ukusetshenziswa ukuabuza-ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyekhithela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kulabantu aba-breva out and came out bavotela-ke iqukisiye kuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kunezinto okufanele zilungisise.
Ye, ye ungakafiki khonapho-ke akutsho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe endaweni eziningi lezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform esikuveza-ke leyo jikelele kuZimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho eZimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu bebrave out bephume. Kodwa-ke unanzelele ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart, number two kule nkinga yokubana iZANU-PF anti uyabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bebane-flexibility yokudliwa.
Umnumzana uSitalo Seziba ukubandla le-CCC sixoxe laye eseHarare. Umnumzana uMsongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu uyakusekela okwedulwe nguSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwematobo lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esamthuna ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu, and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamajezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwegubrawu kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ukubona njani kwenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela lento ezinjalo.
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapholisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi yokuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu sixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlelo kagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, umnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlelo kagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagetsi ngedola lakwa leZimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala okuhlanganiswa izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lokubuki kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abamenzela abanabantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba layo isithi icouncil uthi layo ufuna amayusa yonke indawo lapho esihamba khona kuseka amayusa ngayena leyo r t g f yakhona ngayikho iyahlupha kodwa iqiniso eliphebeleyo njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithole nzima asilayo yona le imali okuthiwa liyusa kuzasigcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sosizaba ngabayanga ngamandla kushuthi abaningi asoze sibe sisasebenzisa izefa sosizazibasebe umpilo phandle amafriji ama-t v konke lokhu sishiyane lapho
kodwa nxa sikhangele sibili abantu bangalithatha ngaphi idola lemeka khonapho ukuze ithi babhadale khonokho
kunzima kakhulu ngoba lanxa ungazi ube layi r-t g f yakhona yona leyo uthi uzame ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lona lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke silithole asinalo vele
pho manje ubona ngazane yindaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengokwabo sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagetsi wona ahlezi kuchitshiwe uthe kutshontshe lapha uthe kunje kwathi kwathi vela sewathole amagetsi siyahlupheka lanxa sowathengile sesiwathenga esizithengela ngamakethu sicina uphosa uqeda iviki lingalazi so nje ikusikhathaza nokusihlukumeza nje lokusenza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo la uqakathekile amagetsi la aqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagetsi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki kumele uzibone ukuthi lama-30 usa khonapho ngoba kwakhoze kuyizinto kwakhona mina-ke ngiwasebenzisa kuseyelaphana bengibona ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengange-30 usa ngifake ngoba labantwana bayadlalisa
unkosikazi Patricia Chabalala ukunhlanganiso yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association sixoxe laye ekobulawayo uhulumende ubika ukuba uyasha mafidi Mnangagwa umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje uyasha ngumntakasini Mnangagwa singakangeni kwisigaba esilandelayo sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokeli wakwele China uXi Jinping kukhethwe namhla ukuba akhokele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside besesibambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi kuvame ukuba umkhokeli ajiye isikhundla lesi ingenelisa iminyaka elitshumi amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ukhahlameza uzulu ele-Ukraine lithi ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi okwamanje lithi abantu abafika isigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokeli omutsha kwele-Britane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss ngeviki ephelileyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke ejotsholo lapho esikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo ohlala yena eGwarayi eLupane baba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba
ayitaphila babatu
akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukhulu labogogo kambe lokhu besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo
kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumende so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthi abatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusakambe landa.
Po manje abantwana balawa ngobani konapho?
Sokunemthetho ama rights abo wona da akhona. Sokulezi insanganiso ezinye ezibuya lemthetho eminye engahambelani lokulamasiko ethu. Ngendlela abantwana ababekhuliswa ngayo. Kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngasithi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje ilokhu okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi. Kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje. Ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo awo lowo impucuko le sikhona emhlabeni.
Ye, phose lokugcina baba Moyo.
Hayi, sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bengaguquki ebuntwini, ikakhulu ebuntwini. Amasiko yinkalakatha, iculture. Kumele ukuthi bebambelele kukhona okuthana kwakudala ukwenzela ukuthi imvelo nokunye nje kuhambelane nobuntu bethu thina abantu, ikakhulu abantu abamnyama abansundu.
Namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo kukhona ngale-ke eKwarayi Village lapho ahlala khona kodwa kwamanje usejojolo. Sibonge kakhulu Moyo, ungadini lokusasa.
Siyabonga.
Sile sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo uvuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silobaba uBusani Sibanda.
Sibonge baba Nkomo labalaleli. Ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigcile kakhulu namhlanje kwindaba yeBhayibheli. Liyini iBhayibheli? Ngithi liyini iBhayibheli? Liyizwi likaNkulunkulu na? Labhalwa nguNkulunkulu na? iBhayibheli bantu bakithi abahle. Sizabheka silamaBhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile. Sile Quran iBhayibheli lamaMuslim, sile Torah iBhayibheli lamaJuda, sile Bhayibheli elingcwele, sibe le King James ahlukahlukene amaningi nje amavision. Othola ukuthi lapho ihamba-hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana leBhayibheli elingcwele, kula lapho ehamba siphikisane khona. Ubheke iJudaism kula lapho esihamba lazo siphikisane khona. So iliphi kahle-kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu? Bantu bakithi iBhayibheli alibhalwanga nguNkulunkulu, alikho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ama-academic, bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofetsi babo. Babhala ngemilandu yabo langendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe la through kubaprofetsi babo la kuzindawo zabo. Niyangizwa abantu bakithi abahle? So thina kithi iBhayibheli is a book of wisdom. Kukhona okuhle singakuthola kuTorah, iBhayibheli amaJuda. Kukhona esingakuthola kuHoly Bible, iBhayibheli lingcwele. Kukhona esingakuthola kuQuran, iBhayibheli lamaMuslim. Okuhle okungasakha, okusigayida, okusenza sibe ngabantu abangcono. Kukhona esingakuthola thina, yikho sithi is a book of wisdom. uNkulunkulu kazange abhale iBhayibheli. But amantu yibo ababhala, ama-scholars yibo ababhala imilando ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe. Lathi singabantu abamnyama Africans, uNkulunkulu nathi uzambulile, uzivezile, kodwa imlando wethu awubhalwanga. Uzambulile Africa, uzambula uNkulunkulu ngomoya, ungumoya, uzambula ngokomoya, kodwa thina imlando wethu ayibhalwanga. So okuhle esikuthola kulama kuyasakha nathi siya, kodwa usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya, uzambula spirituality ngomoya, ngoba ungumoya akazange acinye ukuzambula. But konke lokho kuwo wonke lamaBhayibheli kukhona okuhle lathi okusakhayo, kukhona okuhle okusigayidayo, kukhona okuhle okusiponsini lathi siyakuthatha. Yikho sisithi is a book of wisdom, asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu. Akukho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu, iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ngama-academic, nguNkulunkulu. Akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli. But lezi ezinye iinhlaka zaba le wisdom, zakwazi ukubhala ngemilando yabo langendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo bakwazi ukubhala ngabo lendawo zabo laba prophets babo lakithi uNkulunkulu example le lakithi ngapha eAfrica ube zambula umhlaba wonke kazanga zambula endawona eyi-1 waye zambula umhlaba thina sibhalanga ngathi niyangizwa abantu bakhe yebo kwabhalwa ngeEgypt ngoba eEgypt kwakulabantu babo yikho babhala ngayo iEgypt kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke kazanga zambule kusizwe thizini uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngumoya uzambula ngokomoya usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu bantu bakithi abahle sibonge sihlo iYezulu sihlo ehlambulukile emfihlo engcwele uNkulunkulu wokhokho bethu wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya uyimfihlo ufihlakele mdali asikwazi ngomqondo indawo yomhlili into zomhlaba asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba ungumoya siyakhuleka mdali ihlo yokukhanya sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Vusani Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo ungadinelwa kusasa. Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma loThemba Dlodlo yikho ngale kule South Africa. Balohlelo abaliqhubayo ukuthi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba. Siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuthwala lelo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni, abantu bayachaywa, bayenziwani, kwenziwani phezu kwabanye abantu, akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uzwe ubuhlungu la, umuntu olegazi. So ke abantu bangaphandle, abasizi babo baphila ngaphandle kwamazwe. Sebebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthi olo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtshele ukuthi baba ungahlupha abantu mama ungahlupha abantu izani bani mali ungahlupha abantu iyo into engibona ukuthi izasisiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu welandebelele.
Ye uhlelo lolu singathi lizalwethula njani lalo lisenza njani khonapho?
Kusaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelimbanga ungakuzwa ukuphetha amandla ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silinde ukuthi kube lokhetho lizabuya sesifisa ukuthi kube lukhetho olukuthi umuntu laye azikhethele ukuthi ufuna ukuvotela bani hhayi ukuthi avote ngentando yokwesaba.
Ye ubona ngazani kulabantu abaningi kanganani abasekela khonokho?
Babili bathathu abaphikisana labodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo veti umkhuze yebo wayi lweli impi yenkulu-ke kodwa-ke simkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azikhethele akufunayo empilweni yakhe ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe avotele ibandla elifunwa nguwe manje bayachayiwa abantu okumangalisayo ukuzwisa ubuhlungu ngapha emhlubuleni emathelilendi esouth.
Ye phose lokugcina ba
elokugcina ngelokuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha umcele umkhuze futhi hayi baba into eyenzayo bayikho right yekela ukuhlupha abantu labo bale-choice yabo bazikhethele abantu impilo abayifunayo bayekele ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila.
Ye lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha sibonge kakhulu-ke Themba ungadinelwa kusasa baba.
Ngiyabonga Mhlakazi.
Wezemidlalo uJoseph Njanji usejulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhange le mpumelelo emidlalo yenguqu edlalwe namhla kweZimbabwe. Iqembu leIslanders linqobele uLayo Chiefs nge-1 kanya. Iqembu leManchester Diamonds linqobele Harare City nge-2 kanya. Iqembu leTriangle United libhaxabulele iTenex nge-4 kanya. Kuthi leCape United libe ngujikelo lobhanqa 2-2 leFC Platinum. KweleNgilandi iqembu leAston Villa litshayele Brentford nge-4 kanya. LeLeeds linqotshwe nge-2-3 leFulham. Iqembu leSouthampton libe ngujikelo lobhanqa 1-1 leArsenal. Kuthi leWolves libhaxabulwe nge-4 kanya leLeicester.
Kusenjalo wayengunozinti weqembu le-Highlanders Football Club u-Ed Mosbanda uthi unezinti weqembu le-Wange u-Nedrick Madea ulandela enyaweni zakhe ekubeni ngunozinti ojabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji usethulela lolu daba njalo.
Ed Mosbanda udume ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders lapha besaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu njalo ube ngunozinti oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi lonozinti olegama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu le-Cape United osedlala kwele South Africa kodwa yena usele minyaka eminingi wathuthela eWange.
EWange ngahamba eWange 2008 ngisiwange and ngahle ngabhesa khonapho. Because of the bush land, because of the Muyan, so I'm sorry, one very unhappy was the one the bush land.
Usibanda uhambe ewange engunozinti kodwa ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqale ukuqeqetsha uthi sekunomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Ayilevulankuniyehlile khathesi abafana khathesi bagijimisa imali abagijimisa ukunjani ukudlala kuthi behambe emazweni bona bafuna imali bathola imali
uSpanda uthi sebesilela onozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu yena ayekwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu leWange uNedrick Madea unguye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani uNedrick. Uma ngayisegedini hayi uyafila sibili le someone kuzinto azenza kanika i-confidence to other players ukuthi indawo ukeeper wayesenza so why can't me do that andisekasi kunjani ukuyenza and ama-keepers sibili eZimbabwe bonawo angabona angathi bangafika kwi-standard esasekisweti like umzondiwa tulambadari umzazi
umamkhwe kube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu leWange lonyaka njalo uveze ithemba elokuba lizahlala kusigaba se-Premier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Khathesi hayi khathesi sokuright because sasibhiliva ngokusebenzisa abantu abadala and now sesibona ukuthi khathesi ngasebenzisa abafana abancane team iyaphambili abafana abancane balefuthi abadala because you can play 15 minutes, 20 minutes, so much. So go play this. Because that's career up on a banana. But for now, I will put this train to see the Rapanaman. Even who bring me a young man.
Uspandauga was bound by Stubini, Wemildan, Lula, Machumama, Billing, and Vakusuga, Wanganima, for a Sekachu, and Bulengas, Platinum Stars. Only to sell trying new Bilton and West season, you and I play Tumblow and Yawi, Little Palam says, Scott was a leaky and Yelin Keso, Yawafa Wafa. Me, Melis, Joseph, and Gobla, Yong, Joseph, and Janji.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo ababandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 03 0800 2028. Naso inambolo sa ipinda njalo. +1 202 465 0318. Tina kutuwa njalo le email yetu. studio7@voanews.com. Sikuwa lapa uke lule tulo la mtanje. Walivalisa umtembo sitemba ukips tube bilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.